Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthakazo omuhle onamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibini mhlaka 29 kuzivandlela 2019 ngontungamili Nkomo weze kuseni lamhlanje
alubana ikhona i-chain of command engayisiyezwa ngunankapha ngase ziye zadumelana zadubulana so mina ngizathatha ngokuthi khona umbaba umnankapha uyakwazi sibili ukuthi kuyini okwenzakalayo enkambeni yakhe.
Idale lephalamende liyavulwa namuhla, amalunga ebandla le-MDC amanenge ecatshile ngoba edingwa ngamapolisa lamasosha kuthi amanye avalelwe ezitokisini esetheswa icala lokuphehla uDlakela. Amagqwetha azatshengisela esaladeni zeHarare namuhla esola ukwephulwa kwamalungelo oluntu ngamasosha lamapolisa. Wona abulale abantu abalitshumi lambili kunsukwana ezedluleyo njalo aqhubeka ehlukuluza uZulu.
Njengomongikazi lamhlanje ngifuna ukukhuthaza omama abazithweleyo ukuthi lapho umama esenanzelele ukuthi sezithwele into yokuqala esimkhuthaza yona yikuthi azobhalisa esibhedlela.
Inkuthazo ebalulekileyo yabezempilakahle kubomama abazithweleyo kumbe abasanda kubeletha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idale lephalamende liyavulwa namuhla, amalunga ebandla le-MDC amanenge ecatshile ngoba edingwa ngamasosha lamapolisa kuthi amanye avalelwe ezitokisini esetheswa icala lokuphehla uDlakela olwaqhamuka ngesikhathi sokukhalala umsebenzi okwakuqoqwe i-ZCTU kumaviki amabili edluleyo. Ngokunjalo ibandla leli lithi kalilaqiniso lokuthi amalunga alo azahamba ephalamende namuhla. Amalunga MDC edale lephalamende abotshiweyo agoqela umnumzana Amos Chibaya, umnumzana Settlement Chikwinya labanye. Abadingwayo bagoqela unkosazana Tabitha Khumalo lonkosazana Joanna Mamombe. Banengi njalo abinhlanganiso ezizimele zodwa ababaleke elizweni njengamalunga ebandla le-MDC abadingwa ngamasotsha lamapolisa ngamehlo abomvu. Ukufuthelana khona kuya kuqhela elizweni phezu kokuhlukuluzwa kwabantu ngamasotsha, iningi selizibuza ukuthi kambe kuyophetha ngani. Udaba oluthukuthelise abantu abaningi ngolokubanjwa iganyavu kwabesifazana ngamasosha endaweni ezitshiyeneyo. Kodwa umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi kumele bonke abesifazana abadlwengulwa ngamasosha la kumbe amapolisa bayemangala emapoliseni ukwenzela ukuthi bethole usizo. Uthi okwamanje kulodaba olunje olulodwa kuphela olwaziwayo njalo olusaphenywa eChitungwiza. Unkosikazi Mtsangwa wengeze wathi abamangalayo bazavikelwa ngumthetho njalo baphathwe ngendlela elesithunzi kungatsha esitholakala enkambeni zonke zamapolisa ezama-victim friendly units ezikhokhelwa ngabesifazana. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Mnangagwa esithi udangele ebona ividiyo yamasosha ehlukuluza abantu ekhitshwe ngumsakazo weSky News. Uthe njalo uselaye amapolisa ukuthi abophe ipolisa lesosha elikuvidiyo le. Ukuhlaziya indlela ibutho leZimbabwe elisebenza ngayo usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Max Mkandla owalwa kumpi enkululeko ekuviyo lezibra njalo owayelilunga lebutho lesizwe.
Ma vote ka July lana mhlaka 1 August kwadujula abantu yakhala impopo kwaba lezindeke zaziphapha eHarare wabuye kulandula la esithena akakwazi ukuthi ngoba noba deploy leyo labo bona laba ka test futhi sokwenzakele futhi kwaba le involvement yamasotsha ngakwazi la kona la ukuthi amasotsha lawa abakwenzile laba ngabangathi ngubani o deploy amasotsha ngu commander in chief wamasotsha so yena engatsheli izwi selizwe leli lamazwe wonke ukuthi kwenzakalani emasotsheni ngakwazi manje amasotsha nxa enjalo la ukuthi khona sokulamasotsha awangali amanye ngawangali akuthi ukuthi kasila amasotsha lapha sila group ngoba umthetho kawuvumeli lokhu ukuthi khona umungameli welizwe ekhupha umuntu omunjalo ukuthi khona akwazi ukuthi khona kulamasotsha ahambe tshaya abantu betshayiwe babonakala bayakhuluma pho-ke uthatha nyathelo bani emasotsheni awaziyo yini ukuthi yiwa wakhe ukuthi bedinga la amanye amasotsha angawaziyo
lawo-ke okuthiwa angabe atshontshe ama-uniform lezimota kungenzeka lokho
ye nxa kulamakhempu ama-group nothi army ku-one single command structure lokho kungenzeka ngoba uyabe ungawazi ukuthi ngawangapha kodwa akulamasotsha angena enkambeni kumba abantu abangena enkambeni bephume le moto inga-asayinwanga ukuthi iyangapha amasotsha nxa ephuma enkambeni bayakuparade be-adreswa betshele i-purpose of deployment la kumele ukuthi befike bona bekwenze lezikhali ziyasayinelwa ukuthi ziseziphuma bazithethe ku-amari ziyangaphi zingaki zemnamba zempopu yangkhona izikhali zakhona nokuthi omunye lomunye ophuma laphana ophuma esayinile kusaziwa ukuthi bangobani bayangaphi so ukuthi kuphume izimota lezintege lemibhobho kuphinde kuphendule futhi ngoba kasikeze ukuthi khona kukhona okucathileyo okuthiwa khona ngakukho lathi besikudinga ezi-wovetrains ukuthi sikuzwisisise kumbe njengezakhamizi
ingxabangxoza le kodwa ingenzakala elizweni elinjengezimbabwe sikhangela indlela umbuso owathathwa ngayo kumongameli Mugabe
iqiniso elipheleleyo sibili alubana ikhona i-chain of command engayisiyezwa ngumnankagwa ngasezike zadumelana zadubulana so mina ngizathatha ngokuthi khona umbaba umnankagwa uyakwazi sibili ukuthi kuyinokwenzakalayo enkambeni yakhe ngoba ngasekhuphile amabutho sibili alwisana lalabo bantu so lokho ukuthi khona sithi thina suku-accept ukuthi khona ethi yena kakwazi kungenanyathelo elithathwayo sesibuyela futhi khona laphana entweni ka-August 1 ukuthi khona akwaziwa labo abantu abadubulayo ukuthi babe ngobani abe-opposition babedubulana hhayi lokho soze sikuthathe lokhu umnankagwa njengenkokheli yesizwe kaphuma egcekeni ethena wabadiploya sibili labo bantu i-command yi-one army commander uyi-one uvelario usibanda so-ke i-commander in chief yi-one
umnumzana Maxim Kandla walwa kumpi enkululeko ekuviyo lezipra njalo wayelilunga leZimbabwe National Army kusenjalo amagqwetha athi azatshengisela esitaladeni zeHarare namuhla esola ukwephulwa kwamalungelo oluntu ngamasotsha lamapholisa wona abulale abantu abalitshumi lambili kunsukwana ezedluleyo njalo aqhubeka ehlukuluza uZulu ukutshengisela lokhu kuqoqwe inhlanganiso ye-Law Society of Zimbabwe njalo amagqwetha la azatshengisela esuka ehofisini yalinhlanganiso esiya enkantolo ye-High Court Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-Consumer Council of Zimbabwe ithi imuli elabantu abahlanu isifuna imali engange-$800 ngenyanga eyokuthenga izinto ezimqoka empilweni ezibalisa ukudla lokuhlawulela irenti. Lokhu kulandela ukukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo ezitolo okubangelwe kukhwela kwentengo yamafutha ezimota. Umgcinisihlalo wenhlanganiso le esigabeni seMathebeleland umnumzana Comfort Muchekeza utshele iStudio 7 ukuthi okwengezelela udubo lwentengo yikuthi uZulu ikakhulu ohlala emalokitshini sokumele agade aye edolobheni ukuyathenga ukudla lokunye.
ukuthi kwayisa abathengi ukuthi umuntu ngayeza thatha iadvantage because nguye yedwa munanzelele nini umuntu lowana nxa into sezinormal fundanini ukumboycotha umuntu lowana sathesi kuyayenza ukuthi bathenge kuye because abala choice but as soon as abanye bonke sebebuya kupicture abathengi should understand ukuthi umuntu lowo uyasiprovider iservice ngokuthi ufuna lathi siphile naye or umuntu lowo ufuna kuphela to take advantage of us to reap imali zethu so abathengi siyabatshela ukuthi indaweni abazikuwo khona nxa ukuthi sokulo one othengisayo ethengisa ngentengo iphezu kakhulu because uyabe ekwazi ukuthi ngiye yedwa by the time bezabathuba ethengisayo that person should pay abamboycothe bethi wena lapha awusifuni
manje lona lelo inyathelo elathathwa nguhulumende ukubana athi yena abantu kumele bathengise ngentengo enje kumbe wona amakhombi kuthiwe khona kumele libhadale imali enje kuphela ubona ungani khona lokhu kuphatha njani abathengi
inyathelo elathathwa ngohulumende ngase sikhangela nge-transport sector into yokuqala bayi-introduce ama-conventional buses ama-zupco and ezupco okanye e-subcontract amanye amakhampani ukuthi bayincedise then amakhombi lawo because of that competition lawo bayareducer i-price but into yayenza kakhulu ukuthi uhulumente engenele ifuel ingakakhweli yayihlupha ukuthola and abamakhombi abaningi babesitshela ukuthi thina ifuel kathesi siyayithola ku-black market and ku-black market siyayithola nge-$5 per litre ukuthi mizi babethenga $25 for 5 liters yikho bathi bayakhweza intengo yabo from 50 cents to $1 lathi sabona kuthiwa ipetro ingatholakali yona beyizuza ku-black market kuhle bakhweze njalo ukuthi abantu bahambe but iprice yasethwa ngurhulumente efuel while it is still too high kuma-ordinary consumers but kulala abantu ababethenga ku-black market iprice ye is below what they were paying ku-black market so nxa abamakhombi babekhweze intengo yabo bethenga ngeprice ye-black market khathesi urhulumente sekhweza iprice yefuel but iprice yakhona iphansi kwe-black market kwakungela ndingeko yokuthi abamakhombi laba bakhweze futhi iprice yabo unless nxa babesicambela amanga in the beginning ukuthi bathenga ifuel ku-black market but nxa uthi iqiniso babeyithola ku-black market ye-$5 a litre iprice karhulumente which is too expensive for ordinary consumers but it's cheaper than i-$5 leyana yayithengwa ngayo ku-black market
Ake sikhangele imali eliyalitshengisa ukuthi iyisilinganiso sebhasikithi elifunwa imuli yabantu abangu 5 seyimalini ngenyanga
imali le i-brand basket okwakhathesa angikabile le actual figure we are still working on it but roughly ngendlela ama-price ekhwele ngayo seyisuke kwa-around $500 yona phana yedlalela khona amamonthi amaningi khathesi iyakwanisa ukuthi seyiqansa kuba $700-$800 but angikabi le actual figures khathesi but sikhangelela $700-$800 khonapho
umnumzana Comfort Mochekeza ngumgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebelelenda sikhangele okusemaphephandabeni namuhla iphephandaba le-Chronicle libika ukuthi abasolwa abayisithupha batholakale belecala lokutshisa ibhasi yezupco kanye le mota yelunga lebandla le-ZANU-PF umnumzana Webster Shamu bagwetshelwe ukufika okweminyaka eyisithupha ngamunye abasolwa laba labo bangamalunga e-ZANU-PF iphephandaba le-Herald lona lithi kulezigebengu ezigqekeze zangena enkundleni zokuxhumana ezomdlali weZimbabwe odumileyo uKama Billiard ezithi kumele azibhadale inkulungwane zamadola ezilitshumi nxa engafuni zichaye imfihlo yakhe eziyithole kuTwitter lakuFacebook Soku isikhathi senu balaleli lapho eselipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Sakazi ngiyabonga ukungena ohlelweni lakho ngalesikhathi. Sacela ukubingelela bonke nje abalaleli bohlelo lwakho. Sacela ukuphawula ngale ndaba yesimo sasekhaya. Isimo sasekhaya sibuhlungu kakhulu msakazi. Mawuthi uyakhangelisisa kahle ubheka nje usuka le emuva la sisuka khona. Ziningi izinto ezingenziwa ngendlela e-right ezokwazi ukuthi mhlawumbe yenze ukuthi uZulu ukhangele phambili. Into yokuqala nje singakayi kude. Abadala labalele khona abobaba nabogogo nabokhulu balele kabuhlungu lababulawa kabuhlungu esikhathi seGugurawundi abanakho ukuxola abanaxolo lelalizwa ngeke lize lilunge likhangele phambili mangabe ungazange kulungiswe lokho okuyikhona nje okwenza ukuthi isimo sibe nje isimo sinjena nje indaba yokuthi awukhangelisiswe kahle ukuthi balele kanjani abantu abadala. Abantu abadala balele kabuhlungu bakomplaina labo bakhona khona.
Mina umoyo ngisemawane le into eyenzakalayo leyezwa ngamasosha lamapholisa kathezi ayasidanisa kakhulu ngoba udlame solwaphela kodwa bona lokhu beqhubeka bechana labantu but abantu balambile akula mali akula kudla akulani layo upresident uzithulele zwi kakhulumile abantu okokuthi asisakwazi ukuthi kavele sokuhamba njani lawa amasosha ukuthi aluba uyabakhuza ukuthi no into le abayenzayo ayilunganga ebantwini ngoba bahlukuluza abantu abangelambhobhu bona bedwele isikhali.
Igama ngengurabson mwale ngilapha eJohannesburg enohutu. Nithi mina amasosha lamaphoyisa asehlukumeza abantu kakhulu ngemva kwalento esenzeka udlakela lolo lube khona. Okungcono inhlanganiso zamazwe United Nations ingenelele eZimbabwe ngoba isimo sesingithanda ukuba sibi kakhulu. Abantu bayahlukumezeka. Asazi kodwa kumbe United Nations izamanage ukuthi imise lolu hlupho solungenile. Hayi sasithokozisi lento eyenzeka eZimbabwe kwamanje. Isilihlazo elikhulu emhlaba wonke.
Sabonani emsakazweni Studio 7. Ibizo lami nguRizin Masiza Sibanda. Ngokudabuka ngidabuka eCholocho South. Village 15. Kodwa ngikhuluma ngilapha eGoli. Into engikhathaza kakhulu yile into eyenziwa ngamasosha ukuhlukumezwa kwabantu. Behlukunyezwa ngamasosha lamapholisa kodwa isimanga engithanda ukuthi kube laso ngesokuthi umongameli Emerson Mnangagwa uthi yena leziphathimandla sikahulumende zithi bathi kababazi laba bantu abahlukumeza abantu basomasosha kodwa babukeka bengayithukanga ngoba kangicabanga ukuthi ma ungabe uyisiphathimandla selizwe ungakukeka ungayithuki uma kuyikuthi kulabantu abagqoke iuniform yamasosha abaphethe imbobho labagqoke iuniform yamapholisa bephethe imbobho behlukumeza abantu bebabulala bebarepha ubukeke nje ukhuluma upholile uthi wena abantu labo gawubazi kathesi banike abantu inamba yokuthi ma uhlukunyeziwe uyitshayele ma uyitshayela uvele usuhlukunyeziwe sizobani ozaluthola ngoba abantu namhlanje bahlukunyeziwe kodwa kakulasizwe abalutholayo. Uma kuyikuthi izigebengu ezizenza amasosha zibe ziphethe umbobho kodwa ziphakathi kwelizwe ziphethe ama-AK-47 indaba ugovernment uma eqinisa ukuthi kakwazi engadisploy amasosha amaningi e-display lamapholisa be-targete labo bantu bebotshwe kumbe bebulawe ngoba babukeka bengabantu abavukela umbuso njengokutsho kukahulumende mayethi yena akabazi kodwa ke indlela uhulumende wenza ngayo ulamanga izanu ivele iphila ngamanga.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weMelika uthi usesethesa inkampani kahulumende weVenezuela elungisa amafutha ezimota izijeziso zenotho ezizayinqabela ukufinyelela inotho yayo eseMelika. Ugatsha olubona ngokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo olwe-Center for Disease Control luthi inani labantwana besikolo abafela esikolo ngokudutyulwa liphezulu kakhulu eMelika. Abezempilakahle sebekhuthaze omama ukuthi bahlolwe izikhathi zonke lapho bezithwele lalapho sebebelethile ukuze bazivikele emikhuhlaneni engabahlasela ngenxa yokuzithwala kumbe ekukhululekeni. Kubika uBathabile Masuku.
Omama abazithweleyo labalensane bakhuthazwa ngabezempilakahle ukuthi lapho benanzelela ukuthi sebezithwele bagijimele kwabezempilakahle ukuze bayebhalisa bahlolwe kubonakale okungaba yingozi kibo ekukhulelweni kanye lempilakahle yokukhula komntwana esathwelwe ngunina lalapho esezwelwe. Unkosikazi Nokubonga Dliwayo ongumongikazi ukhuthaza ukuthi omama abazithweleyo baze esibhedlela ukwenzela ukuthi bahlolwe igcikwane le-HIV, imkhuhlane etholakala emacansini efana lengulamakhwa, OBP, leminye imkhuhlane ukuze bahlale bevikelekile lomntwana.
Njengomongikazi lamhlanje ngifuna ukukhuthaza omama abazithweleyo ukuthi lapho umama esenanzelele ukuthi sezithwele, into yokuqala esimkhuthaza yona yikuthi azobhalisa esibhedlela. Lokhu sikwenzela ukuthi sihlole igazi lakhe ukuthi mhlawumbe ngabe elegcikwane le-HIV, sihlole njalo amanzi angaphandle sikhangela umkhuhlane wesiki, sihlole i-BP, sihlole njalo ukuthi igazi lakhe lenela yini yena lomntwana. Nxa igazi lakhe lingeneli sizama upha amaphilisi ayiwo azangezelela igazi. Okunye esikhangeleleyo yikuthi uyabe eleminyaka emingaki, mhlawumbe ngabe emncane kakhulu kumbe emdala kakhulu, labo sokuzamele bakhangelwe ngendlela ehlukeneyo kakhulu kwenza ukuthi khona sikhangele impilakahle yakhe leyomntwana.
Umongikazi Dliwayo wengeze ethi umama ozutheleyo akumelanga anathe amaphilisi awathenga emavinkilini engawabhalelwanga ngudokotela.
Okunye umama nxa engawophi ukhululekile ukuthi khona angaya emacansini. Kodwa ke esingakukhuthaziyo kobomama yokuthi khona banathe amaphilisi abangaphiwanga esibhedlela ngoba angaba yingozi emntwaneni, njalo akumelanga banathe utshwala kumbe babheme igwayi. Lapho sebethile nxa ebelethe ngendlela eqondileyo usengaqala imisebenzi ngekhaya elula ukwenzela ukuthi khona umzimba ubuyele esimweni sawo. Anathe amanzi amaningi ukuze abe lochako oluningi, njalo futhi kumele ahlale emunyisa umntwana zikhathi zonke.
Omunye njalo umongikazi Rebecca Madlela oyingcwethi wezokubelethisa omama uthi ukuyabhalisa ngokuphangisa kuphathisa omama ukuthi lalapho betholakale belegcikwane bathole ukuvikela ukuthelela umntwana.
Umama ozithweleyo kumele aphangise ukuhlolwa phakathi kwamaviki ayi 12 to 15 weeks, njalo kumele ahlole imkhuhlane enjenge-HIV, imkhuhlane yegcikwane enjenge-HIV, lemkhuhlane yamacansini enjenge-siki.
Unkosikazi Nomqhele Ndlovu ongomunye wabazithweleyo uthi bayafundiswa emaklinika ukuthi baziphathe njani izinto ezinjengokudla okwakha umzimba, njalo bakhuthazwa ukuthi bahlolwe igazi kusasemasinyane ukuze babonakale ukuthi abalamkhuhlane banathe amaphilisi awe-ayon.
Sifundiswa ukuba sidle ukudla kule-balanced diet, especially iron le-protein, lokuthi sinathe amanzi kakhulu njalo ukuze umntwana osesiswini akhule kuhle. Sifundiswa ukugqoka izigqoko ezingabambili iyo ezinga minyezeliyo isisu ama teneti njalo lokugqoka izicathulo eziflat amapatapata lama pumps lawo mama
inani labantwana abazalwa belegcikwane le-HIV liyalisehla njalo uhulumende sowafaka izinqumo zokutholisa lula abantu amaphilisi okwehlisa igcikwane le-HIV emzimbeni eyama-ARV ikakhulu omama. Umama enganatha lawo maphilisi ezithwele ulakho ukungatheleli umntwana oyabe esevikelekile, kodwa ke nxa kungenzeka ukuthi umntwana azalwe elegcikwane laye uhle aqale ukuphiwa imithi yokuvimba ukumemetheka kwegcikwane emzimbeni wakhe. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kamnandi linsizwa isigqibela uhlelo lwethu lwendaba zekuseni. Singakehlukana sikhangele ebezikhokhela. Idale lephalamende liyavulwa namuhla. Amalunga ebandla le-MDC amaningi ecatshile ngoba edingwa ngamasotsha lamapholisa. Kuthi amanye avalelwe ezitokisini esetheswa icala lokuphehla uDlame. Amagqwetha azatshengisela esitaladeni seHarare namhla emini eswela ukwephula kwamalungelo oluntu ngamasotsha lamapholisa. Kwane ele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-first seven. Kayehlukane lami owenu untungamela inkomo kasidibane ni kundaba sekuseni njalo kusasa ngo-first six. Itshone kubi.